Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuhlukunyezwa kwabomama buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulika kakhulu lezomnotho. Nxa ezomnotho zisiya zicansa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle. Langapha ukuhlukunyezwa kwabomama lakho kuya kucansa.
Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana kuya kusanda eZimbabwe.
Okube ebuhlungu nje ngesikhathi samfonela umdala kade esaphila, so wathatha ke waya esibhedlela la angazange wafika waqeda imizuzu engabe ngamatshu wasedlula emhlabeni.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edalele ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ukuqala komkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana o 16 days of activism against gender-based violence namuhla. Ezinye inhlanganiso zikhala ngokuthi izehlakalo zokubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya ziyazisanda. Enye yalezinhlanganiso iMusasa Project ithi uhola ngehola ukhona owesifazana odlwengulwayo eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi ithole izehlakalo zokudlwengulwa kwamankazana labesifazana abakhulileyo ezifika phose kumakhulu amane lonyaka. Sixhume olwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu yena othi uqakathekile umkhankaso wokulwisana lobudlova lobu.
Kuyanjabulisa ukuthi lamhlanje siyaqala nje ama-commemorations e-16 days of activism. Kujayelekile ukuthi sibili nxa siqala lelo lawo ma-commemorations omama labo isibindi sihlale nenhliziyo ihlale phansi, ngoba sabe sikwazi ukuthi amalanga wona lawo 16 izidlova ezingobaba zizayisaba sibili kakhulu ukuphakamisa isandla, ngoba wonke amehlo akhangele khonokho, indlebe zonke zimelele ukuzwa khonokho. So ngiyajabula kakhulu ukuthi sokuphinde kwenzakala njalo lonyaka, isikhathi sesifikile sokubana sinanze ukuhlukunyezwa kwabomama.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini lolu ludaba oluhluphayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakho khona eZimbabwe, njalo uhulumende uhlezi nje ekhuluma ngalo lani abalwela amalungelo abomama. Kodwa ungathi kuba lobubelo yini?
Hayi, ububelo mina angikabuboni, kusenzakala kakhulu. Engingathi kulo ngani sokutshintshile, sokulomehluko, kulapho emapholiseni abakuthiwa ama-victim friendly unit. Yikho sokulomehluko ukuthi loba nxa uhambisa udaba lwakho lokuhlukunyezwa, hayi, bathathela phambili indaba yakho. Kodwa vele ukuhlukunyezwa kwabomama mbone ngani buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulinka kakhulu lezomnotho. umnotho ngoba into enginanzelelayo nje ngelihlo lami yikuthi nxa ezomnotho zisiya ziqasa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle la ngapha ukuhlukunyezwa kwabo mama lakho kuya kuqasa ngingazi kumbe mhlana kumbe ngomnyaka lapho izinto ezizaba ngono khona kwezomnotho engcinye yikho lapho esizananzelela ukuthi la ngapha ekuhlukunyezweni kwabo mama kuyehla
Kungani kahle kahle ubona kulobuhlobo phakathi kokuhlukuluzwa kwabo mama lesimo somnotho
Senanzelele kakhulu ukuthi nxa umama bekhulunywa ngokuhlukunyiswa konke kuqalisa ngokuthi besingela kudla endlini ubaba uhambe wayahola wahamba wahuquluza imali yonke ngathi ngimbuza wangitshaya kuthe angilasijebo bengifuna imali zabantwana zesikolo konke khonokho kwangenza ngabona ukuthi hayi ezomnotho lokuhlukunyiswa wabomama kuyahambelana sibili ngoba umama nxa sendlini uyabe ekhangelele ukuthi ubaba abuye laye anjani amkhwisele amnike imali yakho konke nje yokuzina endlini
unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana
Direct from Washington The Voice of America
Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edale lePhalamende. Obemela leli bandla umnumzana Rambisa Inyabote unqobe umnumzana Boniface Mushore owebandla leMDC lomnumzana Edson Mugoma owe-NCA. Isihlalo lesi sisele singela muntu ngemva kokuba owayesimela unkosikazi Mabel Chinomona ekhethwe ukuba ngumkhokheli wedale leSenate.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnumzana Robert Mugabe ulokhe elalisiwe eselatshwa esibhedlela kwele Singapore njalo uthi kasenelisi ukuhamba. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eMurombezi izolo. Wengeze wathi umkabe obemele aphenduke elizweni kumalanga sanda kwedlula kodwa wehluleka ngokugula. Ngalokho uthe useza phenduka ekupheleni kwenyanga.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Ngoba kuthwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona. iStudio 7 Air Voice of America imanyenela beMedia Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo iDevolution. Inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah uStudio 7 ngomvulo mhla ka 26 Lwezi kusukisela ngo 10:30 ekuseni kusiya ngo 12:30 emini eApex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo kuthange. Umnumzana David Matihwa Ndlovu ungenelwe ngabantu ebusuku bamtshaya njalo bamdubula wayafela esibhedlela. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni umnumzana Philisani Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo loludaba. Sixoxele isakhamuzi sakoDupute umnumzana Christian Dube yena osole kakhulu isehlakalo lesi.
Angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakathi eside impela singabe sikhamba amanga njalo kucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umdala yena ukuhlaselwa kwakhe singathi nje umdala yena uzama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono kade silwa lokuthi ngodwa nje kade benzakala esigabeni. So sibuye sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu, so esikucabangayo singakutsho kwakhathi eside ukuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe umdala la udliwe yizo izigezengalezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasazi phela njengoba kade bephila ngalokho sekulo mdala labancedisi bakhe. So basebebona ukuthi hayi kungcono beyenze njani becenta indlela yabo. Yikho esingakutsho kwakade sibabunkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani impela hayi siyabe sesishukela abantu babunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lesi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga, umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu. So kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho. Uma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo. Okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholo leyo ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasi, ngifonele laba abafana abakobhujela esinabo ngabaswele. So sengibaswele ngasenisibale number zomunye u-CID fonela yena wasenginikeza inumber zikamember in charge wemahlambuti. So member in charge wangiphendula wathi yena ukhathana, so ngizama ukuthi ngifune labo bafana. So ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifueli ngizafika lapho. Okube buhlungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila. So wathathwa-ke waya esibhedlela la angazange wafika wateda imzuzu engabe ngamashumi wasedlula emhlabeni. So ukufika abafikile kodwa-ke hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni. Okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu mpela ngoba hayi sigebenga mpela sisebenza something like 7 bullets. So yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo, yikho kukhona.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakoDupute ePlumtree. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu Silo Gibbs Dube.
Senanamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamntu sixoxa ngakhona ukwenzakala kulezi nsuku. Lapha ngikhuluma ke ngokuthunyezwa ngabantu WhatsApp la ku Facebook into ezinjalo, abantu bedumeza abanye begcinywa amakhanda abanye belimela okunye okumangalisayo. Ukuze inhlaziyo lolu daba ngilomama unkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo. Sabona Makhumalo.
Yebo baba.
Kunjani ma?
Ngikhona linjani nani?
Hayi siphile kakhulu. Ngiphinde lapha ke enkundleni lo baba uReason Masiza. Baba Masiza kunjani?
Siyaphila baba, idibeni njani kodwa?
Siphile kakhulu. Yes, qalise ngawe mama. Makhumalo ubona njani khona ukuthunyezwa ngabantu? Ubona umuntu sephonga ukuthumeza into ezinekangana?
Eish, siyayibona linto ethunyezwayo ngabo. Onye iningi nje ngabantwana abaqedisisi. Kule zinto ezisabisayo nje, kule zinto ezingesabisiyo ezokufakwa yokuthi zibonwe ngabantu. But bona bayaposta kuphela, babe betshelana. Kusuka nje kuyinto encane nje kubo. But izinto ezifuna ukuthi zilungiswe ukuthi izinto ezinjengalezo zifuneka ukuthi zibone emphakathini nabantwana abancane ukuthi babone izinto ezinjengazonezo, zisuka zibalimaze ngaphakathi. So into yakhona ngazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi ingavalwa into yakhona. Mina bengicabanga ukuthi bona ababayi babahambisa inhlelo. Okuyabe kunganithwaba kubona ukuthi kungekho right, bakumise kungadluli kuyele. Obakubona kukubi bakumise kungadluli kuyale. kwenzela ukuthi bazabona ukuthi into engalunganga yile ayidluli.
Yes, siyakuzwa kakhulu makhumalo. Baba Masiza, ubona njani konoko?
Into esuka kakhulu ifilahlekele abantu kumbe ilahlekele uZulu unembeza lenhlonipho lokuziphatha lezinto ngoba sikhula besikwazi ukuthi kulezinto ezivilayo njengokuthi mhlawumbe umuntu uma kuzukuthi utshonile kuyazila ngokwesintu ukuthi lowo muntu athathwe isithombe kumbe ashutwe ividiyo. So into engiyibonisa isenzeka kakhulu kungunembeza osuphelele abantu okudinga ukuthi kudinga ukuthi emasontweni yasebantwini abadala lakuyo yonke nje izinhlanganiso kufundiswe kakhulu ngendlela yokuziphatha kumbe langendlela yobuntu. Okunye kakhulu okumele kwenziwe lokumele ukuthi kunanzelelwe kakhulu ukuthi abantu abadala masigadeni abantwana ubekwazi ukuthi umntwana kuma-social networks, kuma-Facebook, kuma-WhatsApp yiziphi izinto azibukayo ezifaneleyo lezingafanelayo ukuthi kugade ngoba abantwana bakathethi balamafoni afundileyo ukutholakala abantwana noba kungasathungezanga lezo zinto beziguglishe ezingabonakala ukuthi ibonakale. Ngikawuthi imfundiso ayibe khona emasontweni, ibe khona ezinhlanganisweni, ibe khona kithi singabantu, kubuye unembeza lobuntu.
Ye mana khonapho ke Masisi. Ye usibambe umlomo khonapho makhumalo. Wena ngombono wakho ubona njani nxa abantwana bengakhuzwa, bakhuzwa mbani?
Hayi, ebantwaneni ke sekwawonakala wena le i-18 years lelungelo lomntwana ukuthi umntwana ungamkhuza ayekumangalela emapholiseni lapho kwase kwamoshakala khona izinto. Njalo ba umthetho ngwakudala wona loyani obuyela wakudala, hhayi abantwana ngabe balungile. Lawa amafoni wona le asikwazi ukuthi sikhulume ngawo sibatshele ukuthi lingenzi so la nxabelele ebusuku ngo-12 yabusulele yena uzabe idlala vele ifoni. Lapho akunzima-ke ukuthi sizayilungisa siyithini. Because sithi bona ababambe ama-inthanethi laba ama-Netflix ababhlokhi kuphela. Ababhlokhi ezinye izinto bazibona ukuthi lezi zingedluli ukuthi basendelane zingedluli. Bazabona ukuthi izinto ezinto azifuneki.
Baba Masiza, ngamafitshane sibili ubona ngazani pho kumele kuqalise ngaphi konke lokho?
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali ngoba uma singathi thina abama-network mababhlokhe ukusendelwana kwamavidiyo kungabe nzima ngoba ama-network afana labo-Facebook lamanye ama-network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwe amavidiyo. So kunzima ukuthi bebe begade ukuthi beyehlukanise amavidiyo a-right la-wrong ukuthi beya-process ukuthi ehambe. Kodwa-ke thina singuZulu yithi esingagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana ngoba kuzakhula isizwe esingasela nembeza le singasakwazi ulupho oluzilayo.
Okwanamhlanje simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sizaqhubeka ngeviki ezayo silo mama uSithokozile Fuzane uMakhumalo lo baba uReason Masiza olivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube.
Sibonge ke ijayeli dala uGibbs Dube. Siqhubeke ngenhlelo zethu singene kulwaba sakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lonkosazana Gugulethu Siso ongisakhulayo njalo ngusomabhizimusi ngale kontuthu ziyathunqa ngobulawayo. Sixoxisana ngenkampani yakhe yona ebizwa ngokuthi Thumeza. Masihambeni kuye siyezwa okunenge. Gugu Siso wami ngiyakwamukela kuhlelo. Sisi unjani?
Ngiyathaba ukuba khona. Linjani?
Hayi siyaphila, siyaphila. Sithabile ukuba lawe kuhlelo sisi. Masithinte udaba olusegudweni siswami, awungitshele mayelana ngenkampani yakho iThumeza, awusitshele ngamafishane ngalokho.
Okay, iThumeza esikwenzayo sezama deliveries on demand and last mile, ukutsho ukuthi nxa ugogo esithi efuna ukuthenga impahla zakhe ngeko hashtag siyakwanisa ukumdobhela impahla zangkhona sizimhambise simdlophele emabhasini. Ngokuthi kasani ukuthi xa sikudinga nalo truck driver xa sikuhustle ama-prices to just facilitate that exercise entirely for her.
Angiyakuzwa ke sisi. Awungitsheleke uyazi ukuthi ngeyikhathi eyiningi abantu baqala amankampani ngenjongo yokusiza abantu emphakathini ngoduba ababhekane labo. Awungitsheleke sisi ukuthi inkampani yenu ithumeza ile njongo yokuthuthukisa uZulu koBulawayo na njalo lithuthukisa uZulu kanjani?
Ah, okay. Mina ngithuthukisa uZulu ukuthi singade abantu abaningi abangalangisebenzi abalezimoto. Obuyabo kwazi ukuthi ngilobhudu wakho ngibo lo mbaba wakho ose wazithaya ngeforcefully engewayenza involuntary resignation but ile monta ngizini so sizenzayo ukuthi siyakusukunikezela ubaba ngomama sithuba lokwenza imali
lisebenzelana ndawonye labantu abakubulawayo kuphela na
eh kahle sise sisebenza labantu abakubulawayo but sikhuma ngoku expand between the blower you have only within the next month
I see
so yale sekwenza ukuthi mera
Hayi sikuzwile kahle ke sisi. Masixoxeni kancane mayelana ngokusebenza ndawonye labanye abasakhulayo. Ngibale ebulenjini bokuxhumana ku-Twitter ukuthi njengenkampani lisebenza ndawonye ngezinye inhlanganiso ezikhokhelwa ngabantu abasakhulayo ezifana labo Fresh in a Box. Ngesikhathi ngesingizi abantu bathi ama collaborations of course. Kuqakathekile okungakanani ukusebenza ndawonye ngabanye abontanga njalo kuyathuthukisa na indlela ophatha ngayo ibhizimusi lakho?
Sokwasiphiso okukhulu ba uyakubona ukuthi nxa uyibhizinisi encane awukwanisi ukuwaproach amakhampani la amakhulu enjeko-Mutual ukuthi o-Mutual mna le khampani ekuthiwa ngu-Tumeza sithi impahla or sezama-last mile delivery umuntu awukhangela kutyela ukuthi I already have a delivery company or ngisebenzisa amakhampani like for example DHL. So amakhampani amancane that being run by other young people actually assist a lot but they get the same vision, they've got the same drive, they have the same target clientele, meaning that the larger they grow, the larger you grow as well, and they're more approachable than Lababaku. So they'll rather grow Amanetic Swako whilst they're still young and grow with those companies as well.
Sikuzwile ke sisi. Right, sekuyisikhathi sokuthi sigqibe uhlelo. Gqibe uhlelo utshela abalaleli ukuthi ulasi isifiso naso ukusebenza labanye abontanga abadabuka kwamanye amadolobho. Njalo nxa abantu befisa ukulithinta ukuze baxolisane nani kumele bayephi?
Okay, thina sidinga abantu abaningi ngoba besithi ezimakhosi ukuthi sifuna uku-expanda between Blayo Harare, but that's not our only vision. Our vision is to be able to be the last mile deliverer throughout Zimbabwe. So now what I'm going to do is a talent or you've got a skill that you can actually assist Tumeza. You can reach us on our social media platforms on tumeza.zw or Tumeza email at hello@tumeza.org.zw or WhatsApp 077-326-5854 and get back to you as soon as possible.
Hayi sikuzwile kahle sisi ngilethemba njalo ukuthi abalaleli labo bakuzwile kahle ngiyabonga kakhulu gugu bekuhloba lawo kuhlelo labasakhulayo
siyabonga
hayi mthwakazi omuhle limzwile unkosazana gugu lethu siso nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tumeza bafethu sesifikele emaphethweleni kohlelo labasakhulayo ngiyabonga ngokungena kuhlelo masibane ngevikezayo olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove bye bye mthwakazi omuhle
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza kuliviki ukwamukela abalaleli bethu bonke abathegwaqa belalele ilizwi likaNkulunkulu namhlanje ntamba
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje ngifuna ukukhangela udaba olujayele ukuletha ukuphikisana njalo lokuchothozwa kwebandla likaKristu. Lolu ludaba lomnikelo ukuthi kumele yini abantu balethe iminikelo ebandla emabandleni abayehlukeneyo kumbe lindaba yomnikelo indaba eyafonywa yaqaliswa ngabafundisi besenzela ukuthi bedlize imali zabantu. Ngikhangele lapho kumakho ichapter ka 12 iverse ka 41. Sikhangele umnikelo womfelokazi. UJesu wahlala phansi maqondana lesitsha somnikelo, wabona ukuba ixuku liphosela njani imali esitsheni. Abanothile abanengi baphosela okuningi kakhulu. Kwafika umfelokazi ongumyanga waphosela imhlamvana ezimbili zemali ezenza intibilitshi. Wasebiza abafundi bakhe wathi kubo, "Iqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ongumyanga uphosele ukwedlula bonke laba abaphosele esitsheni, ngoba bonke baphosele ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abephila ngakho." Into eqakathekileyo ukuthi ngabe ukunikela kuyinto eyayingafanelanga ukuba yenziwe, kumbe kuyinto yokuganga eyenziwa ngabafundisi. Ngabe uJesu wahle wakhuluma khona phana ukuthi hayi, into yokunikela ayivunyelwa, akumelanga yenziwe. Kodwa simboni ekhuluma ngalokho. Sihlangana loJesu ebukela abantu benikela izimali zabo. Kodwa sihlangana laye eqondisa indlela okumele kwenziwe ngayo. Kazange ethi yena kungasayenziwa, kodwa waqondisa indlela okwenziwa ngayo. Wasesitshengisa ke indlela okumele kwenziwe ngayo. Mfundi abalaleli bethu, sinanzelele ukuba uJesu antsho yena thina ngokukholwa kwethu siyazi ukuba wayenguNkulunkulu engumuntu. EnguNkulunkulu uJesu, ngoba antsho siyazi ukuthi ilizwi kaNkulunkulu ithi ekuqaliseni kwakulo lizwi, ulizwi wayevele ephile lo Nkulunkulu. Yena uJesu eyindodana kaNkulunkulu, ngakho uyayazi inhliziyo kaNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ukhangelani, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi. Ngabe lindaba yokuphosela izimali eyokunikela ingaqhakathi thekanga kuNkulunkulu, ngabe uJesu kazange ahambe ethempeleni wakhangela abantu benikela izimali zabo? Asinanzeleleni ukuthi into yokuqala uJesu wathi yena, khanya uNkulunkulu ukhangela inhliziyo yomuntu nxa sinikela. Kakhangela ukuthi ulethe okungakanani, kodwa ukhangela ukuba inhliziyo yakho isesimeni esinjani lapho uletha lokho okulethayo kuzonikela. Lindaba yomfelokazi labantu abayezinotha ababenikela, siyananzelela ukuthi lumfelokazi kutsho ukuthi lapho indibilishi lezi ezimbili azilethayo kwakuyimali yakhe yonke ayelayo. Ngiyakwazi ukuthi zikhona izinotho ezilaleleyo, kodwa uJesu uthi yena nxa usiza uzonikela kuye, unikela ngayo yonke into olayo na? Kumbe wena ibandla ulibeka ekugcineni? Lindaba yomnikelo iqakathekile kakhulu, indaba esebhayibhilini, indaba uJesu ayeyikhuthaza, indaba uJesu akhuthaza ukuba sizinikele kiyo, sibe lathi ngabantu abanikelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje kusihlwa yathandaza baba, ngithandazela abalaleli bami ukuba basize uNkulunkulu kulendaba yokunikela. Bekwanisa ukunikela ngenhliziyo yabo yonke, bekwanisa ukunikela yathandaza uNkulunkulu banxa lapho benikela babusise, wenze ukuba iziphala zabo ziqhele, izibaya zabo zibe zinkulu. Ubancedise uNkulunkulu wami ukuba lalapho imali ingani isincane, wena uzangezelela ibe ningi, egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Sile temba lebusisekile ngelizwi lanamhlanje.
Thina singabantu bana banane laba
abahlala
abantwana banale mama uyithina la abantwana banale mama uyibona abantwana banane bakaNkulunkulu uyibona abantwana banane bahlale ethempelini mama
ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya kusanda. Amapolisa athaphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngompopo komunye owesilisa esigabeni sakodupute ePlumtree. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.